Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 16 Mpalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter la kunye abantu ema social media kulo mbono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa lalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubonayo kubandla le-TPC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavotes, abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcina isihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Chamisa, liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani. Abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siya ngaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapholisa aliwazisile njalo athini?
Amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo tendayibithi babe bekhona yini?
Wonke bonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TPC banxusiwe kulomhlangano njalo ngumhlangano ovulekileyo esingathi ngesikho yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulomhlangano ukhululekile ukuthi abe khona. Ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi ngabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale leparlamente asuke edale.
Indaba yokuthatha impono yabantu kuyaphambili. Remember mine wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo ama side wonke angu-4 emhlabeni welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezishiyeneyo elizweni lonke jikelele. Abazaphenduka ke be-reporta back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi ku-Twitter bela kunye amanye ama-social media kulo mbono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwana labo abangekho ku-Twitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idatha babe ku-Twitter. Impono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluza ukuthi impumela yokuthi abantu beZimbabwe kanye kanye bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Walshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana e-X, uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Yeah, esikubona kubandla le-CCC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto zisenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengoba ukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dati likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusaza nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzobona umhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo jala ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano ukuthi lizongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership. Abambanela abanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa. Kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Walshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ye, ubethule kwesikhathi eside uProfessor Walshman Ncube. Kodwa lo bethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-CCC ngoba kuvele kusukela ku-campaigning. Bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali. Kuxatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule. Khathesi sezowabhubuka wakhuluma. And uyatsho njengoba sitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto ngoba akhokhela ngayo iphathi. Ye, into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqinisa. Ziliqinisa yikho kuluhlupho khona phana ku-CCC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance, aziyophathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo. Bathi sebe ku-CCC uChamisa wabajikela wathi yena nguye yedwa upresident kumbe i-champion in chief njengoba uzibiza kwakhe. Laba abanye ngabantukazana. Akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwane. Kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana besiya phambili. Nxa bexabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
The Voice of America.
Icele lebandla le Mthwakaz Republic Party elikhokhelwa ngabagcinisihlalo wababili abathi uMnumzana Thembisani Mpofu loMnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square koBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe loMnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande twalumba twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisi zisiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakomthwakazi sebekhathele ngendaba zamavote abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina ezimthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo triple C ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa sokuyiproject abantu bayasithela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezano PF aso bantu abarespecta into election kumbe impumela ye election ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhomba ndlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla leMRP libe strong babe kwazi abantu bemathebelele ukuthi yilo kuphela ibandla elizabakhipha eGipita libasa eCanaan. Siza unpacka iway forward umkhomba ndlela rally yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela i-democracy kuchiyene ngoba umuntu olwela i-democracy umuntu we-independent thina asikakhululeki. So our main agenda ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokho okweZimbabwe lifana labantu abalwela amalungelo, thina we are fighting for independence. So umkhomba ndlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelelend ukuthi be khululeke ihuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi, sesikile emapholiseni. Emapholiseni sile almost 3 weeks sikile irally esemthethweni, irally eyazakalayo lengadi zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Irally yaziwa ngamaCIO, irally yaziwa ngamapolisa, irally yaziwa hayo baba lo wanotwa yamasori mnanga kuya yazi. So isemthethweni siyabe sise Stanley Square but phakathi kwe eholing yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka 21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock. Ngiyabo.
Lathi siyabonga Mnumzana Mdenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Langlela mcheshwe
Langlela nampawa fobembula
Langlela ntwandwe
Langlela
Langlela ntwandwe Langlela mcheshwe
Langlela
Okwezemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela esentshontshale inkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lweAgritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa. Indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya kachana ziyatshontshwa zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association ude kubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi amasela lokhu eqhubeka ekhona into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo kodwa singenza ke sithi ubusela sebuphelile akusafani leliyani ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele kodwa ngathi kwehlile sekukhonanyana khonoku nje lalabo abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu 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 amanzi ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa imfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabango.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso kawengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga, ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi, ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzana uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebeyakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi uLobhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzana uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, mncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lo mbangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenziza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka, kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle, kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu okwahlekisa ngobukhosi, akulamuntu okwahlekisa ngombuso, akulamuntu okwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile, ngamahlaya, ngamakhathuni, lokho abathi isathaya, abathi isakhazim, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo nge-ground ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abashwele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? Baningi. Bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo? Baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed, bahlekisa ngoProphet Mohammed, bahlekisa ngoProphet bani bani, kufa abantu, kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikamnumzana uSengezo Shabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza, ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Aloke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Okungathesike ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha. Nangumkhokheli waleli qembu eqoqa lo Ntungameli Inkomo we Studio 7.
Kama ngibekuthemba ngwenye ngokuzalwa ngizalelwe enkaya kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi. Ngizalelwe enkaya eForest ngakhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lapho engikhule khona ngikhuliswayo isalukazi ngisithanda kakhulu umama Shona ongena odlala endlini enkulu kakhulu empilweni yami kuzofikela engikhona namhlanje. Ngiyambonga njalo sizodlala njalo ngimbonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azamthatha ngaso kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena la khona. Mina ngingumkhulu MTM Ngwenya Family Brothers. Sizolethulela idlaladi lethu elisha elinesihloko esithi sona bengizobuya. Le dlaladi bengahambi ngedwa benhlangene neqembu leNdamuleni Kings kanye neMalunga Brothers kuliqembu eliphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014. Namhlanje sizolethulela nje idlaladi lethu lesi-7.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi niyakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa akusinkinga le. Ningaxhumana nathi kulezi number 073 9400 617 ngokuhlala siseSouth Africa eJohannesburg.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basisapota ngesikhathi sisukela siqala kuzokwenza namhlanje abangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisapota njalo ngithi siqhubeke lisisapota njalo ukuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu. Ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs. Ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi. Sinasuka lapha nasilimazeka kakhulu ayikho into esiyitholayo njalo sisuka futhi singasenawo amandla okuthi sibuyele lenzele ezinye ingoma lijabule. Ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso. Sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ububi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nani nize nizothenga ama-original. Siyabonga abalandeli bakithi.
Siyabonga Ntungameli hobesi phake uhlelo amaculi bethu singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally echidungiza kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.